Izalo le kanye labasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifa kabuhlungu. Mhlazi kunhlolanja 28 ngomnyaka ka-1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo. Baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group le ibhetho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokutshiswa kwabo ngesikhathi umbhuqazo wegugurawundi yesigabeni sesalankomo. Umnumzana Nhlanhla Mlilo oseleminyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye nabomakhelwane abatshiselwa ezindlini yi-5th Brigade.
Awunjabulisi ngoba lamanje lokhu ngisophela angikwazi ukuthi ubabami umpumamani nawusathila kumbe lokhu engabe ngisashona kodwa ngangiyakwazi ukuthulelela kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotha.
Unkosikazi Ntombana Sibanda oseleminyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi. Uthi igugurawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye.
Lapha kwenzini satshiselwa phakathi ngathi zikhewu asifamuleni umgubazini sibe sidubule phansi. Saphuma lozikhewu zabanye umama laba abanye badutshukela phandle abatshanga izinto badutshukela phandle sabaleka thina lobo zikhewu onamphathi saphuma sabaleka azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezatshiselwa khona labo bathatha bayalondoloza okwakusele ngcwaba linye. Uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Basitshela ukuthi abafuna izaphu kabame ngapha abafuna izanu kwami ngapha salayiniswa salayina ababe sasikuzaphu sasibaningi saba baningi abezanu baba batiswana.
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owayengumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo. Umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalewela izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi.
Ngemva kwesehlakalo lesi bawele yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswele abantu bokubahambisa ezikolo. So abasafundanga okuyanga esokufikisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi njenge esikubona kusenziwa iRwanda lamanye amazwe.
Amazwi kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ubufakazi bokwenzeka eTsholotsho buyadabukisa.
We see names of women and babies. What security threats did they cause?
Esikuzwayo ukuthi kubulawa laba okuyisizathu sokudlamudlamu ababebenza kodwa nxa sibona amabizo alaba elitsheni sibona amabizo abesifazane kanye lemfane yikudlamudlamu ngubani ababenzayo. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kodwa umbuzo uthi ngubani owayehlanya njalo walatshwa yini asivumelani laye ngoba kwakuyisiga sobuqili.
UMandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabaningi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane. Umongameli Emmerson Mnangagwa Nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zeMethekelele North leMidlands watshela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lwegugurawundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Inani labantu ababulawa igugurawundi lethulwa yinhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace lezinye. Umnumzana Richard Moyo umphathintambo wesabelo seMathekelele North uthi kuningi okuzakwenziwa ngohulumende lumende mayelana lombhuqazi wegugurawundi.
Sesingatshelwa yilokhu zethu, sesingatshelwa lezinduna ngoba sekukhokhelelwa ngubaba uCharumbira lezinduna zakhe le council of lokuzeni ezama-chief upresident wathi thina ama-40 chiefs we should be out of this thing ama-traditionalists they should do that.
Umabhalane omkhulu kuhulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende ufisa ukunika ama-birth certificates lokunye izihlobo labanye babo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGukurawundi. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho ngingunokuthakadlamini.